Akula nto embi ngesixwayiso lesabasenzayo. Kodwa okubi kakhulu ukuthi indlela abakwenza ngayo. Uhulumende kumele afundise abantu, ayenze umkhankaso wokufundisa abantu ngezingozi ze-COVID-19, kwabantu bakhuthazwe ukuthi baziphathe njani, kube yibo abantu abaziphathayo ngemva kokuthi abantu bezwisise ukuthi kwenziwani. Hayi ukuhlala sithwalelana izingodo sethuselana ngokubophana lento ezinjenga nalezo. Futhi uzathola ukuthi kule corruption engayenziyo ukuthi bangaze bethusele kanjalo labo amapolisa abazayo bekuma roadblock babesebethatha amachance-ke ayisixwayiso leso esethuselayo esokuthi badizise-ke abantu. Uzathola ukuthi abantu abanye abazahamba abantu lapho abakhona kodwa labo sebehamba bekhishe izimali emgwaqweni. Yinto eyaziwayo yonke lasonto eyimfihlo eZimbabwe ukuthi amapolisa ema-roadblockini vele kungavele kungani kuyethuselwe kanje babesebethola amachance okudizisa bethathela abantu izimali. Uhulumende kafunde okungejana labantu. Abantu batshelwe kuhle ukuthi hayi bantu sizalwane ngekhefuleli senqabeleni ukuhamba endaweni ezishiyeneyo ngoba singahamba sizamemethekisa ubhubhane le-COVID-19. Akula muntu ofuna ukubamba umkhuhlane we-COVID-19.
Njengezinkonzo liyakwamukela lokhu yini ukuthi abantu benqatshelwe ngalolu hlubo njalo labanye abasezikolo zema-boarding bengenelisi ukuthi beyethekelele emakhaya abo ukuze bayithokoza labanye ngekhefuleli le
Usisimo kasikho lula sekusigaba sisithina i-new normal. Ubhubhane lo-COVID-19 lukhona luyingozi. Lanxa kumnandi sibili ukuvakatshelana nezihlobo lokuthi kunje sokuba kuseminyakeni ukuba senza ama-conference sibuthane sibe ngu-5,000. Kodwa kade sikasenelisi ukwenza njalo ngenxa yokuthi isikhathi esikiso yisikhathi esinzima. Kodwa-ke lanxa kunjalo bekufuze ukuthi sekwenze ngenxa yokuthi siyazi ukuthi kule ngozi enjani. Ungaba lomzali ohlale ethwele ugodo ehlale ethwele istrobho kuphela esethusela abantu abantwana kabakhululeki ekhaya.